lento ezakala manje ibiswele nje i-leadership. Politically, traditionally, or otherwise, thina si provide leadership politically, and kuyasijabulisa futhi ukubona lezi nduna ohlangothini lwazo lwezombuso wezomdabu labo sebesenza lokho. Ngibona ngathi bekuclear kuye wonke umuntu ukuthi kukhona okufanele kwenziwe ngalesi siga esenzakala eMathebeleland. Okade kuswelakala nje ukuthi kube le leadership eqinileyo elesibindi ezaphakama ithathe lolu daba iluse phambili. Ngiyananzela ukuthi ziningi izinhlanga mhlawumbe ezisazosuka uma izinhlanga ezihlanganisa ama-students, izinhlanga ezihlanganisa omama. Lokhu kudinga ukuthi bonke abantu izinhlanga ezehlukeneyo nje zisukume zikhulume ngakho zime zikukhondeme ngoba kungumkhuba omubi kakhulu.
Sokusenzakalani kathesi ngolunye udaba elake lalukhangela olugoqela olokuthi abantwana befundiswe ngolimi lwabo ezigabeni zabo.
Siphezu kwalo lolo daba nkosazana, okukhona nje ukuthi sisamiswe kakhulu ludaba lwama-elections. Sibhizi kodwa-ke sisayenza ama-elections kanjalo, sanikeza umlayezo kulabo abazamela ibandla njengama-members of parliament ukuthi lapha bahamba khona bahambe bebhala amagama alabo abaqede i-O level bapasa labaqede i-A level kanye nalabo otishala namanye nje ama-professionals abahleliwe emakhaya abangasebenziyo, ukwenzela ukuthi mase sikonfrontana lohulumendelo sihambe sinobufakazi bokuthi nampa abantu bakhona. Akusikho ukuthi abantu baswelakele ukuthi kuze kuyeqhathwa abantu abavelela kwezinye indawo. So siphezu kwalo nje lolo daba, kudlula ama-elections sizabe sesiqala ukuroll out lawo ma-programs ukuthi sizame ukulungisa leyo ndawo.
Kuqhamuke ingxoxompikiswano lapha ebulenjini kuma-social groups, abanye bechothoza ukwenza kwenu besithi kuletha ubandlululo, njalo kulabanye labo esibabonayo abavela emhlubuleni weMathebeleland abalisolayo.
Bakhona vele kusukela la ngo-1980 abantu beMathebeleland abasetshenzisiweyo ngendlela emangalisayo ukuthi balethe lokho kuganga okuvelela eHarare, ukucindezelwa kwabantu bakithi, bekusetshenziswa abantu bakithi. Njalo uzananzelela ukuthi ipolitiki yaseZimbabwe isiyipolitiki yokudla. Kunabanye abantu abachothoza lokho ngoba bekumabandla aseHarare agoqela iMDC lezanu PF. Umuntu oku-MDC namhlanje maye bona abantu bakomthwakazi bephakama besenza lokho kumele bakwenze, usebona abantu abafuna ukumkhipha esinkweni. So kule politics yokudla asinandaba labo, thina siyazi ukuthi esikulwayo inkululeko yabantu bakithi, asilweli ma-elections njengabo, thina silwela ukukhululeka kwabantu bakithi. So bona ba-short-sighted okwamanje, kodwa sizafika isikhathi sokuthi labo bavuleke ngoba vele imidlwane ayithungululi ngasukulunye.
Njengoba lilokhe khona ngapho kwele South Africa, yiphi impendulo eseliyimelele kathesi ku-Pick and Pay bese lisenzani ngayo?
Okwakhathesi u-Pick and Pay simnika ama-demands. Ama-demands ethu athi sicela ukuthi asuse labo bantu abafakwa ngemva kokuxotshwa kwabantu bakithi bexotshwa ngokwenketha bechabi, njalo azikhomithe ebantwini baseMathebeleland ukuthi asibonise ipolicy ye-employment yakhe maqondana nalokho esikukhulumayo ukuthi akuthi ma kuqhathwa kuqhathwe abantu bendawo. Uzaremember ukuthi yithi esiphakamisa u-Pick and Pay lapha ngoba yithi abathengi baka-Pick and Pay, kodwa uma sokuqhathwa u-Pick and Pay usesiyathatha abantu abavelele eHarare. Sithi lokho kakulunganga, sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifitshane nje alungise loluyana udaba, abone ukuthi uyabisela labana abantu, kuya-investigethwa ngokushesha kubiselwe labana abantu abaxotshwayo abangabesindebeleni ngoba babexotshwa on tribal grounds. Azikhomithe ukuthi going forward kuzamele ukuthi aqhathe abantu bendawo. Yikho esikukhangeleleyo lokho. Otherwise ma kusehlula lokho, sizaqhubeka silokho sigijimisana sisilwa lo Pick and Pay ngoba simbona manje as an extension ye-system yezanu PF yokucindezela abantu bakithi.
Kodwa abantu bendawo bayagoqela yini abakhuluma olunye ulimi njengabesishoneni asebahlala khonapho koBulawayo isikhathi eside?
Vele nkosazana, thina kasilwi lo mhlobo, silwa lokuthi kakuqhatshwe abantu bendawo. Asikaze thina saba le tribalism. Ngabe sile tribalism namhlanje ngabe abantu abavelele esishoneni abakwazi ukuthenga izindlu kobulawayo, ngabe abakwazi ukuthola amasenzi kobulawayo. Kodwa ke sithi abantu bendawo akube le open door policy esikwalayo yilesi siga esisibonayo esabantu abafuna ukufeza ama-interest e-1979 Grand Plan ethi umuntu wasemaNdebeleni ungaphansi komuntu weshoneni, kumele kudle umuntu ovelele emashonaleni kuqala kungakadli umuntu ovelele emathebeleleni.
Iningi lenu kuMthwakazi Republic Party likhankasela ukumela izigaba ezithile ephalamende kulukhetho oluzayo. Lingavotelwa yilo udaba lolu eliyabe lilukhangela yini olobandlululo?
We are not a reactionary party, engingakutsho ngolimi lwasemzini.